Sele amukela emsakazweni weStudio 7 olwesithathu mhla ka 3 Ncwabakazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle welamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Esikuthoyo yikubani ukuthi nxa umgabe engasilalelanga thina njengama unemployed graduates eZimbabwe eseza kuyenza sizahamba elizweni lonke jikelele emakhaya endaweni zonke akulandawo esizayithiya sizahamba sifundisa abahlali beZimbabwe iconstitution.
Kube lokutshengisela kwabontanga bomanyano wethajamuka sesijikile bekhonona ngodaba lokulethwa kwemali yama-bond notes osekusondele eHarare.
I-MDC ile problem yokuthi khona konoku abakulwela ukuthi umgabe uyakwenza yikho abasebesiba yikho khona because ungananzela ukuthi i-constitution ye-MDC si-amendwa nxa uMorgan efuna ukwenza olunye lutho singakhayela indaba ama-vice president naleyo. It was very clear ukuthi uMorgan wayengelawo amandla okuthi appoint o-vice president.
Ibandla le-MDCT lamhlanje libelilomhlangano wenkokheli ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana kulethwe ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili. Umongameli Barack Obama ukhuluma ekugcitshweni lamhlanje emhlanganweni wabasakhulayo wobohlelo lweMandela Washington Fellowship. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa kade ehlome kanzima abhaxabule uZulu obetshengisela ikhonona phezu kodaba lokusungulwa kwama-bond notes. Uhulumende athi uzowaletha kusikhatshana esifitshane esilandelayo. Kwalinyazwa abaningi abagoqela intatheli zindaba ezinhlanu ebeziphakathi kokuthapha indaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngenye yengoma ebihlatshelwa ngabekade betshengisela ukungemukeli ukulethwa kwemali yephepha sebevela chiya incwadi yabo yesikhalazo emahofisini womphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa. Unkosazana Michelle Mukoronji ngomunye wabagqiba izifundo zekolitshini yeyunivesithi olokhe engakatholi umsebenzi.
Esikuthoyo yikubani ukuthi nxa umgabe engasilalelanga thina njengama unemployed graduates eZimbabwe eseza kuyenza sizahamba elizweni lonke jikelele emakhaya endaweni zonke akulandawo esizayithiya sizahamba sifundisa abahlali beZimbabwe iconstitution ukubana iconstitution yabo ibavumela ukuthi benze njani.
UBoniface Bwanyire laye ngomunye njalo wabaphuthe izifundo ze-sociology ngomnyaka ka-2015 otshengise ukukhathazeka ngesimo eselizweni.
Ngagraduate ngiyi-best student kwi-economy enormal. Once you graduate uyathola umsebenzi, but lapha sigraduate ukuthi siyehlala endlini and silokho sikhula. Abazali bethu bakhona basikhangele silokho sikhula endlini. By now abazali bethu kumele bese beretire sebesedla ezindlini.
Kwasekelwa ngu-Isaac Phiri ophuthe izifundo zakhe ngomnyaka ka-1999 ekolitshini le-National University of Science and Technology, NUST.
Umgabe masiko, mina ngithi umgabe ngasiye sodwa sifuna ukwakha izwe lethu and he's standing on our way to build our nation. Yes, and sitsho njalo ukuthi ama-bond notes asimafuni ngamathisho, ngasiphe sihambe se-toilet.
Bebekhona labo abafundisi kulokhu kutshengisela ababalisa umfundisi Reason Ngwenya ongumsekeli womkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe.
And wena mawule $10,000 yakho e-bank kusasa uzosokuthiwa $10,000 yakho liyana singama-bond notes kuzokuba kuyinto enjani? Ama-dollars akho, ama-US dollars akho ayabe seyengaphi? Uyabona ukuthi oka-2008 kwakunzima but owakathesi kuzaba worse. Imali yami izoba iye ngapi? I-$10,000 yami engiyifake ebhenki i-US dollar. Kusasa uma sengisiya withdraw bese kuthiwa i-$10,000 lena siyini? US dollar lena siyini? Singama-bond note. Imali yami siyephi?
Ucuku lwamapholisa aluphelelanga kwabekade betshengisela kodwa uZulu obezihambela uzibone esehlanganiselwa laye kwajikijelanwa ngamatshe kwabulawa amafasitela ezimota lapho okuhlangana khona umgwaqo uNelson Mandela lo Second Street eAnglican Cathedral. Isikhulumeli senhlanganiso yeOccupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi kulihlazo ukwenza kwamapolisa lokhu njalo kuyisibonelo ukuba sekumele asuke ebukhosini uMgabe.
Lokhu kutshengisa nje ukuthi uhulumende kaRobert Mugabe vele kaqakathekise iconstitution yalapha eZimbabwe, wephula umthetho nje ntando yakhe, kavele kasesabi, kasiqakathekisi thina esamphumsebenzi wokuthi asimelele thina abantwana beZimbabwe.
Intatheli zindaba ezijaywe kabuhlungu zibalisa uChristopher Mahobe owe-African News Agency, uTendai Musia Jiriyo we-BBC, uHarumtasa we-Al Jazeera oloba ezimele uLawrence Chimunu kanye lo-Aida Methu we-Financial Gazette. Baqhubeke behlabela ingoma ebezichothoza ubukhokheli bukaMgabe abakade betshengisela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kusenjalo ibandla le-MDCT lamhlanje belilomhlangano wenkokheli we-National Executive kunye ledale le-National Council owenziwe ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana kusebandleni leli okwalethwa yikukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili lokuqondisa isisekelo sombuso webandla ukuze samukele abasekeli laba. Abasekeli bakaTswangirai sebebalisa uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mutsuri. Ukufuthelana kulethwe yikuba uTswangirai ubikwa wahlala phansi eyedwa wasekhetha abasekeli bakhe esephula isekelo sombuso esithi kumele kube lomhlangano wamadale omabili ukuze kube lenguquko engekho esisekelweni sombuso webandla. Kulabasekeli ababili bebandla abaselo ludaba emthethwani ndaba besithi uTswangirai kumele engavunyelwa ukukhetha abasekeli laba. Umhlangano walamhlanje uke wamiswa kulandela ukuphoselwa kwentuthu ehitshwa emahofisini aleli bandla iHarvest House ngamapholisa kulandela ukutshengisela kade kukhona eHarare okwenziwe ngabantu kade besithi uhulumende engalokothi asungule imali yohlobo lwama-bond notes. Umsekeli webandla le-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo uze wasiwa esibhedlela ngemva kokuhitshwa intuthu. Unobhala jikelele webandla lele umnumzana Douglas Monzora utshele iStudio 7 ukuthi kuvunyelwene kwalungisiswa isisekelo sombuso webandla. Kodwa enye inkokheli ebisemhlanganweni lo engafunanga ukuqanjwa ngamagama ithi lanxa kulotshwe ezinye inhlamvu zesekelo sombuso webandla bekungela kuvumelana. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
I think iMDC ile problem yokuthi khona konoku abakulwela ukuthi uMgabe uyakwenza yikho abasebesiba yikho khona, because ungananzela ukuthi iconstitution yeMDC siamendwa nxa uMorgan efuna ukwenza olunye lutho. Singakhayela indaba ama-vice president yena leyo, it was very clear ukuthi uMorgan wayengelawo amandla okuthi appoint o-vice president, but waqala waba-appointa wasehamba wasesiyatshela ke i-National Council ukuthi khona i-amend i-constitution ukuthi kumvumele khonokho. So mbonakani ukuba lezi zikhathi ukuthi uzibuze ukuthi kanti bayi-movement for democratic change enjani nxa bezabawesi kulo Mgabe xa sekufikwa ke entweni zedemokrasi, because uzananzela ukuthi uMgabe i-constitution yakhe ezanu uyayilandela. Lapho afuna ukuyitshintsha khona yi-make sure ukuthi khona yi-rallies abantu ukuthi beyitshintshe, engakenzi lutho. So I think when it comes to respecting i-constitution, kwesinye isikhathi uMgabe uba ngcono kulo Morgan Tsvangirai, ngoba uMorgan Tsvangirai i-constitution yakhe vele yayisithi president we-MDC umele eserve ama-terms ayi-2. Sesilaye for 16 years engu-president we-MDC. So kuyatshengisela nje ukuthi khonokho athi u-democratic ngakho ambona ukuthi uyikho khona, bese ngizibuza ukuthi angaba ngumongameli welizwe vele kuzaba njani.
Manje nxa ukhangele khona lokho okwenzakalayo, ubona ungani kuzayenza ukuthi aswele na usekelo ngokhetho oluzayo?
Mbona ngani uMorgan indwangu yakhutugaza kudala, angimboni esiba le chance ngenxa yokuthi bayehluleka ukuthatha umbuso besabambene bele power. Ye uMorgan ngokwakhe is more appealing ebantwini, kodwa ungakhayela-ke ukuthi sekube nama-MDC amaningi kakhulu ku-MDCT konokuba inda uvice president abayithu kuzayenza even MDC ibe even weaker. So angiboni MDC in its current form ithatha umbuso ngo 2018 unless bangaforma i-coalition nabanye abantu, but still i-issue ze-leadership zenezi will be a problem yase futhi mbane yathathisa i-CP school.
Alo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethe ecubungula izombusazwe bekhuluma le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Ikhansile yedolobha lakobulawayo isithole imvumo yokusungula indawo ezimbili zamangcwaba okulinyathelo elikhangelelwe ukwehlisa udubo lokusilela kwendawo zokungcwaba izihlobo kulabo abafelweyo ngoba iluveve extension cemetery yiyo yodwa ibilokhu isasetshenziswa. Unompumelelo Moyo sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ekhuluma ngemva komhlangano lentatheli izindaba, umabhalane wekhansili yakobulawayo unkosikazi Sikhangezile Joe uthe udubo lokusilela kwamangcwaba seluseduze lokuphela kulandela imvumo asebeyitholile yokuba iphumula South leMarvel Cemeteries eMahashula yizo indawo ezintsha esezizasetshenziswa ukubeka ababhubhileyo.
Sesize sazuza imvumo yokuthi fake kugazethi indawo yokubeka asebephumule bethu ePhumula South laseMahashula.
Unkosikazi Joe ethi lokhu kutsho ukuthi iCouncil isizamele ithenge eminye imithina emibili yokugebha amangcwaba ngoba abalawo ngeke wenelisa ukusebenza endaweni ezintathu.
Ngenxa yokuthi kumele sehlise indleko eziya ekuholiseni izisebenzi, ezinye eminye emizamo esiyenzayo ukuthi sithenge imitshina yokwenza eminye imisebenzi. Kungakho-ke khathesi silayo umtshina wokugebha amangcwaba. Kodwa-ke lokhu kumele sikunanzelele ukuthi kutsho ukuthi kulabanye abantu asebephuma umsebenzi ngenxa yomtshina. Kulusizi-ke ukuthi imitshina le iminingi layo kayenziwa lapha.
I-council iveze ukukhathazeka ngokuthenga imitshina yokugebha amangcwaba kwamanye amazwe bethi ngabe ilungisa kumankampani akobulawayo. Unkosikazi Joe uthi imitshina emitha le ayilethi imisebenzi ebantwaneni bakobulawayo njalo yehlisa inani labaqhathwa yi-council.
Kuthi nga imitshini yayenziwa khonapha kobulawayo kumbe eZimbabwe at least, kodwa kobulawayo particularly ukuthi yenziwe ngabe yenziwa lapha, ngabe siyakwazi ukuthi abantu esibakhiphe emsebenzini ekugebheni amangcwaba bazakuya emanda besiyakwenza leyo mtshina. Kodwa okwakhathesi kutsho ukuthi imisebenzi leyo kwenza imitshina yenzakala kwamanye amazwe lapho esithola khona imitshina. Kungakho siyafisa ukuthi nga amanda ethu ukuthi abantu benze imitshina khonapha kobulawayo kuvuselelwe, ngoba nxa sizakhupha abantu emsebenzini sisenzela khonokho ukuthi kube yi-30-70 sigebhe ngemtshina kuthi nga kule ndawo khonapho kulungiswa leyo mtshina.
Izakhamizi zakobulawayo zibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwendawo zokubeka izinini lapho zitshonile obesokusenza isikhathi sokubeka sibe masina njalo abanye behambe umango omude ukuya eluveve extension cemetery. Ikhansili layo yamukele ngenjabulo imvumo ngoba isikhathi lesesiside belinde ukuphiwa imvumo nguhulumende, kungathi ngabe umbuso wezabelo owe-devolution ubusebenza, ubulawayo ubengeke abhekane lalolu dubo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
I-commission ebona ngezokuqutshwa kokhetho kwele South Africa ithi ukhetho lwamakhansili oluqutshwe lamhlanje elizweni jikelele luhambe kahle kakhulu njalo bekulokuthula loba nje bekulenhlutshwana ezibe khona. Izizalwane zeZimbabwe zona sezitshayele uhulumende wakwele South Africa ihlombe ngokuqhuba ukhetho luze luye phela kungela muntu othi uchaywe ngamapholisa loba ukwethuselwa. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Bekuntokozo yodwa kuningi labavoti abamabandla ehlukeneyo Abebe mile mzileni kusukela ngihola lesikhombisa ekuseni bevotela amakansila abafuna mele indawo zabo. Kulama bandla zombusazwe edlula amakhulu amabili 204 parties abencintisana kulolu khetho obelabantu abedlula izigidi ezimbili lesithupha 26.3 million ababhalisele ukuvota. Lobanje amapolisa abeqaphe isimo endaweni zonke zokuvotela asikho isehlakalo sabachayiweyo loba abengqatshelweyo ukuvota kwela sizathu. Iningi labavota abakhulume neStudio 7 lethule kujabula ngokwenelisa ukuvota bekhululekile kungekho babamba ngamandla ukuvotela ibandla loba inkokheli ethile. Unkosazana Xolelwa Besu ovotele ecaweni leHope elokushini leAukland Park eJohannesburg ubeke kwacaca ukuthi yena uvotele ukuthi ibandla elibusayo eleAfrican National Congress liqhubeke libusa.
Hayi, izonqoba iphathi yami ngisho futhi angingawazi ukuthi kuza kwenzakalani. Akusiyiphathi ephuma manje, iphathi yabomkhulu bethu. Since 94 ngibonile ukuthi bayenzani and I'm giving them another 100 years ukuthi sobona ukuthi bazophinde futhi basenzelini.
Kodwa ke bakhona abanye abafana lo Ntobeko Maluleke abantu bafuna ANC iphume esikhundleni ngoba isehluleka ukusuthisa izifiso zabo.
Hayi, corruption hayi sekuthi ku-government nama politics and everything corruption iningi kakhulu, so yeah. Ngathanda ukuthi sishintshe kakhulu because the way ngibona ngakhona a future yethu ayikho right.
Ikomishini yezokhetho kwele South Africa ithi le inkululeko yokuthi abavoti bavotele amabandla abawafunayo njalo baxoxe ngakho mgceke kungabi khona okubotshelwayo kumbe okutshayelwayo lokho isizathu esikhulu esitshengisa ukuthi ukhetho belukhululekile. Le yinto egcizelelwe njalo ngumongameli Jacob Zuma ngesikhathi ezovota esikolo seNtolwane eNkandla lapho amekhona emzileni labantu bonke okwemizuzu engamachumi amathathu la emelele ithuba lakhe lokuvota.
Uma ungavoti kusho ukuthi uhleli phezu kwentuthuko awufuni iqhubekele phambili. Kodwa uma usuku umvota kusho ukuthi uthi intuthuko ayibe khona. Wonke umuntu waseSouth Africa kufanele asukume asebenzise leli lungelo ukuze babe nezwi ekuphathweni kwezwe.
Loba kunjalo ikomishini ezokhetho ithi bekukhona kuhluphayo kulolu khetho. Lokhu kugoqela ukutshengisela kwabanye abebengafuni ukuvota, ukuphuza ukufika kumaphepha okuvota kwezinye indawo kanye lokungavuli ngesikhathi kwezinye indawo zokuvota. Loba kunjalo ikomishini ezokhetho ithi iningi lalezi nhlupho zilungisiwe ngokuphangisa abantu baqhubeka bevota. Ukuqutshwa kahle kokhetho kwele South Africa sekujayelwe izandla liningi lezalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa kugoqela lo mnumzana Macmillan Ndlovu odabuka ePlumtree.
Siyamncuma kakhulu ngoba into ayenzayo le isibonelo ebantwini abaningi. Isibonile abantu baseAfrika ukuthi abantu beAfrika bangakhona ukuphila impilo abazifunayo, bangakhona ukubusa imibuso abayifunayo, bangakhona ukuphila nohulumeni obabusayo kakuhle.
Abaningi ke bathi bafisa ukuthi uhulumeni weZimbabwe afunde okuningi kwele South Africa ukuze ukhetho lweZimbabwe ngo-2018 lalo lube ngolukhululekileyo lungeladlakela. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Umhlangano wokugqiba uhlelo lwabasakhulayo lweMandela Washington Fellowship olomnyaka wonalo lwePresidential Summit uyaqhubeka namhlanje sebemelele uhlangana lomongameli Barack Obama andubana ugqitshwe. Omunye wabakuhlelo lolu ngumnumzana Butholweze Nyathi, yena othi kuningi akufundileyo kumaviki ayisithupha edlule besemelika.
Namhlanje ngikhangelele obviously lithu elikhulu kakhulu lokubona umongameli weUnited States of America ngoba nguye umongameli oqala oyi-African American okumela in fact abantu abale skin color njengeyethu. So it's really a big thing. Njalo sikhangelele ukuthi nxa esi-addressa ekhulume kakhulu ngenhlupho esilazo e-Africa lokuthi singasebenzelana njani le-United States of America singcedisana nje ukuthuthukisa i-continent ye-Africa. Hayi, futhi nihambe kuhle sibili, bafika basamukela kuhle kwele America. Sazothathwa lathi e-airport, safeeling ngathi singabantu abaqhakathekileyo. Lawo abelungu babetatazela kakhulu, khanya sibili bele interest yokuthi bezwe ukuthi vele kanti kahle kahle e-Africa singabantu abanjani, silizwe lilodwa kumbe singamazwe amaningi ahlangeneyo. Ngaphakulela ukuthi ikakhulu omama kheran ngapho e-America ngaba lo mongameli oqala ongumfazi, sokutshengisela ukuthi omama sisukumanini lani lingesabi lingesela ngabobaba. kodwa in general nje abantu abasha noma sile inkathazo eziningi nje kakhulu e-Africa sebenza khona kokuncane ukuthi la uthuthukise lokuthi uthuthukise ama-neighbors akho lelizwe lakho sonke sekwanzi kwakhe i-African.
Olo ke ngomunye wabakuhlelo lwe abasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship obekhuluma ikhona pha eWashington DC. Emsakazweni we Studio 7 lingakhohlwa ke ukuthi silohlelo lwe Live Talk lamhlanje ke sihlaziya ukwenzakale ekutshengiseleni kokwala kwamukela ukusetshenziswa kwemali yephepha eyamabond notes abekuseHarare lamhlanje. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz. Alingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle. Olamukela imoyini ngenjabulo enkulu igama nguChris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo owayengumkhokheli wenhlanganiso yabahlukuluziweyo iHaven Trust. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Baba wami ngiyabonga ukuthi uyangamukela.
Ungasitshela mama ukuthi ubona njani lokho esikuzwayo kubana kuthiwa ngenyanga eyodwa kulabantwana abedlula 315 ababanjwayo bebhinywa. Ungubona njani?
Wathi ngeke ngikutshele kuhle baba wami. Ehaven laphana bese receiver labantwana abavelela ngaphandle. Yibo ikakhulu abebesiza ngale bebuya labo gogo. Angithi umntwana uhlezi lo gogo omalume lapha ekhaya babamba abantwana laba antiyena uthi ngumalimami umalimami usembamba umntwana ngakhuluma ugogo usexoshe ekhaya kuthi akahambe lo mzukulu wakhe yinto abantu abangakayizwisisi ngoba abantwana babanjwa yizimini zabo abahlezi labo ababavikelayo okubi nje ukuthi isikhathi esiningi kasinanzeleli njengabantu abadala ukuthi kanti umntwana watshintsha ibehavior yakwenzenjani ngoba abantwana angabale uyabona engasakhangeli bantu esehlala kube engathi uhlulukelwe abantwana laba bayahlupheka ezikolo ngoba abanye bengibabona besiya ezikolweni umntwana wakhona uhlale efike ephuzile ukufika esikolweni ama-teacher lawo ngesikhathi kawananzeleli ukuthi kanti ke babuze umntwana lokuthi kanti yena wahlala uphuzile kwenze njani umuntu lo umelele ukuthi abadala abahambe baye emsebenzini asale eqala ebamba umntwana lo engakayi esikolweni ngenye into engananzelelwayo yona leyo.
Manje ubona njani lolu daba?
Andile ababona labo khulu ungathi kule abantu baloyiwe labo khulu uyabafika sebe abuse abazukulu babo abahlezi labo. Mina ngokubona kwami iningi labantwana okube kusenza abantwana babhinye yikuthi abantu kabafuna ukukhuluma ngento ehluphayo. Uyabona ngesikhathi sempilo yabakhona eka 80 eka ishiye ground abantu babe kwakuthiwa lala lo mnewenu kumbe lo dadweni phambi kwabantwana leyani into yachiya enye into embi ebantwini ayikhulunywa kodwa leyo nto yayisenzakala.
Ezinye izehlakalo okungela izihlobo phakathi zingazi ziningi yini izehlakalo ezinjalo?
Ehome le ebengilayo mina bebe balutshwana ababa njengabantu abangaziwayo. Hayi, suka ngifuna ukukhuluma iqiniso. Ngaphandle komntwana owabanjwa ngumuntu evele esikoleni like wayevelela esikolweni enyathi nguye owaxotshwa ngumuntu owayengamazi kutho ukuthi lowo muntu wambona yikho umntwana wayembalekile ngabe wayemazi wayezamnelela athi nangumalume nangumza wami nangubani lokutho ukuthi lowo muntu wayengamazi nguye owake wakubuya ehome owaye ebhinywe umuntu angamaziyo owamxotshayo evele esikolweni.
Manje ubona ungani udubo lolu lungaqedwa njani?
Udubo lolu ngokubona kwami babami, khathesi yinto esifanele ukuthi siyenze noma siyayenza ezikolweni noma emachurchi, ukuthi ungabona umalume wakho kumbe uyihlo omkhulu esithi hlale eduze kwami ekubambabamba ungaziwavuma, sitshela abadlule. Sekufika labo babamkhulu labazawami bazi ukuthi umntwana oyinkazana vele kalethwe eduze. Even ema-preschool abantwana kabatshela ukuthi into yakho le iyafihla, ungayitshengisi muntu, uyitshengisa umama kuphela, ungayitshengisa umama kuphela ongakugezisi, ungatshengiswa ngomunye umuntu.
Hhayi, kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavaleli sabalalela
balalela abahle kumbe bengilalele mina. Utholakele Mahlangu, Mrs. Khumalo, ngiyabonga ukuthi ngingakhuluma lani. Singathi singancedisana ukuvikela ukubhinywa kwabantwana ngabantu besilisa kumbe labesifazane. Ngilibe lokukhuluma ngabafana ngoba laba bayabafana bayabhinywa, labo bona laba babhinya abafana omama kababothwe labo isikhathi eside njengabona laba ababhinya amantombazane, ngoba babhinyelana abantwana, batshengiselana abantwana abancinyane ukuthi benze into engafanelanga. Ngiyabonga mne wethu ukukhuluma lawe ngalesi sikhathi.
Hhayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle
lani ngakhona ngapho libelela ngelihle.
Hhayi, sibongile. Lo-ke bekungunkosikazi Tholakele Mahlangu Khumalo abesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Kwezemidlalo ke lamhlanje, intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha impumela imidlalo enguqu e-PSL edlalwe lamhlanje.
Iqembu le-Capes United selitshiwa ngemiklomelo emibili liqembu elihlezi phezu kwengalane le-FC Platinum ngemva kokuba abafana bemakhephekhephe benqobe iqembu le-Cholocho nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni eluveve. Iqembu le-FC Platinum lona libe ngutshikilobhanqa 1-1 leqembu le-Wange emdlalweni obusenkundleni eMandava. Ohlohlele iqembu le-Capes United nguDominic Chungwa ngehlandla lesibili lomdlalo, njalo limpumela itsho ukuba iqembu leli selilemiklomelo engamashumi amathathu lanhlanu, njalo lokhu likundawo yesibili engalanini imiklomelo, kuthi le-FC Platinum lilemiklomelo engamashumi amathathu lesikhombisa. Iqembu le-Cholocho liyale lokhu lilemiklomelo elishumi lambili, njalo lisendaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane. Kodwa umqeqetshi walo uLizwe Sweswe uthi ithuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba se-PSL ekupheleni kwesizini lokhu lisasekhona.
After silandelwa ngabafana bathi kufanele lokuthi sesiqalisa futhi ukwakha, but indlela engibone ngayo namhlanje phambili lapha kule future angiboni ukuthi kona singarevekhe ngaledlala sibula amanye amagame sizabhisa amapoint.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leHarare City linqobe leZPC Caribbean nge-2 kanya, iqembu leChapungu litshaye leTriangle nge-1 kanya, iqembu leNgezi Platinum lidle leChicken Inn nge-2 ka-1, kuthi eleBulawayo City likholele leBorder Strikers nge-1 kanya. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu namhla ebusuku lizadibana leqembu laseGermany emdlalweni walo wakuqala kumncintiswano wama-Olympics oqhutshelwa elizweni leBrazil. Umqeqetshi weqembu elidlala kusigaba se-PSL uLizwe Sweswe yena wake wasebenza kakhulu labaqeqetshi beqembu le-Mighty Warriors uShadrack Mlawuzi kanye lwesithethelelo lwesibanda, uthi ulethemba lokuba iqembu leZimbabwe lizamisana leqembu lamajelimana. Iqembu leZimbabwe leGermany akuspaya sika Group F ndawonye le-Australia kanye le-Canada. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Singakehlukani ngothi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Idale laphezulu ele High Court elanquma ukubana abafuna ukutshengisela ontanga betajamuka sesijikile batshengisele lamhlanje. I-MDCT lamhlanje ibe lomhlangano wenkokheli ngenhloso yokulungisisa ukufuthelana okulethwe ukukhethwa kwabasekeli bakamongameli abanye ababili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk. Lilale.